uPresident Tsamisa uchilo lapho esenzela u osengupresident weZambia amhlophe ukuthi yena ukhuthazwa njalo uzihlupha ngemisebenzi enziwa ngabebutho lamapolisa bomthetho bewenza belandela isisekelo sombuso njalo belandela ukusebenza okumqoka bengaphuli umthetho ngakho akalandeli njalo akalaleli ngokuhlupha ngenkulumo ezingekho emthethweni njalo eziphuma ebantwini abangajwayelanga ukusebenza belandela izinhlelo eziqondiswe ezikahulumende njalo ezijwayelekileyo kwamanye amazwe ekusebenzeni kwabantu abasebenzela uhulumende. Ngakho limbiko esuka kumnumzana uCharamba siyibona ngalolu hlobo lokuthi ayiqakathekanga, imbiko yomuntu ongazi akwenzayo njalo ocela nje ukuthi athengelwe amanamnede ngabesisotsheni labesipholiseni. Siyazi ukuthi abesisotsheni labesipholiseni kuvame ukuthi baziphathe ngendlela etshiyeneyo njalo bangalandeli ukumenywa bethengwa ngezinto ezincane ezinjengalezi ngumnumzana uCharamba.
Lanxa lingathi alizihluphi ngalokho kodwa kuyikuthi kungenzakala ke njalo kulungile ukuthi isikhulumeli sikamongameli sikhuphe amazwi anje.
UDube Silalo yikuthi nxa singazihlupha ngezinkulumo ezivela kuCharamba usevele esazakala ukuthi yena uphila ngokulahla umlomo ngokwaphula umthetho njalo lokupha ingxoxo ezidinga ukuxabanisa abantu lezihlangothi zikahulumende ngoba yena phela sezazi ukuthi akala enye indlela angala elokhu elalelwa kumbe abantu bemqakathekisa ngayo ngaphandle kokuthi abe ngumxabanisi kumbe akhulume izinto ezingani kulokuphambana phakathi ngoba lokho kuyiyo phela indlela eyodwa yokuthi atholakale phela ekhulunywa naye zintatheli zindaba kumbe ekhulunywa kumaradio njengalokhu. Angithi liyabona nje ukuthi kade sikhuluma ngayo ngokukhuluma into engelangqondo emangalisa uZulu kakhulu. Siyazi ukuthi ubedinga ukubonakala ngalolu hlobo, akusisizi ukuthi simnike lokho kubonakala akukhalelayo ngobonakala ngolubi. Ufana lomntwana emulini owenza ukugange senzela ukuthi phela abadala bamkhuze nje kodwa lokho.